unkomo ngomunye wenkokheli yakuqala abaqoqa umvukela ukulwisana lombuso wabahuquluzi benotho owawuloncindezelo lobandlululo kwabamhlophe ilizwe laze lathola uzibuse ekhokhela abansundu kanye lokumanyanisa uzulu langemva kwempi yenkululeko. Sokuyiminyaka engamathumi amabili unkomo wafulathela ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane mhlaka 1 Ntulikazi ngo-1999 ngemva kokukhokhelela ibandla lezaphu kusiyafika uzibuse ngomnyaka ka-1980 umqabuko waqhubekela phambili ezinikela ukumananisa ilizwe ikakhulu ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi lapho abasekeli bakhe bahlukunyezwa lokubulawa. Lokhu wakwenza ngokukhulumisana lowayengumongameli uRobert Mugabe, babhalelana isivumelano somanyano eseUnity Accord. Abasebenza naye abafana lomnumzana Daniel Mackenzie Ncube, yena owakwamela iJombe edayele ephalamende ekubandla leZANU-PF, uthi ukhumbula ukuzinikela ukwenziwa nkomo ngesikhathi abantu beMathebeleland leMiddelands behlukuluzwa ngesikhathi seGugurawundi.
Ngimkhumbula ngokubambanisa amaZimbabwe. Wayengalankethakechadala wena, wayebona umuntu wonke njengomZimbabwe, kungalandaba ukuthi isilongo sakho ngokobani. Njalo yena umdala wethu wayengumthungameli olobuqosi, esithi kumaZimbabwe kasisebenze ngamandla ukuthi sithuthuke. Ngiyakhumbula esithi nxa ufuna imali, phendulela ibala lokuthi mali litshengise ukuthi wena lima, sebenzisa umhlaba.
Isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nkululeko Sibanda uthi unkomo wayemela labo abancindezelweyo.
UPresident uChamisa uqakathekisa kakhulu imisebenzi yenziwa ngobaba unkomo lalokho ayekumela elizweni nangendlela aziphatha ngayo ekudingeni ukuthi lapho kungela ukuthula ilizwe lithole ukuthula. Yikho kunje namhlanje ucele ibandla ukuthi liphomise umbiko onjalo kuzulukazi weZimbabwe. Sibongela impilo kababa unkomo.
USibanda uqhubeke ethi unkomo uyisibonelo esihle kwezombusazwe ukuthi ukukhulumisana phakathi kwamabandla akumelanga ukuqakathekise izikhundla. Utsho lokhu eqathanisa lesimo ilizwe elikuso kwamanje lapho inkulumo phakathi kweZANU-PF leMDC okumele zenziwe.
Besilalo ilolo lokuthi iZANU lokhu lisikuthi ibe yiyo eyenza konke njalo eyenza umathanda isikhathi sonke. Siyazi manje ukuthi akusebenzi, kusuka kusifisele endaweni efanayo. Xa sikhangela impumela eyaphuma ku-Unity Accord ngomsenziwa ngokuthanda kweZANU, le mpumela eyaphuma ku-2008 eyenziwa ngokuthanda kweZANU, kungazange kube lokulwisa kakhulu ukuthi inkulumo zingabe ngezezikhundla, inkulumo zibe ngezokuncedisa.
Omunye wabatsha umhlanhlamoyo uncome umqabuko ethi ilanga lokufa kukankomo kumele liphiwe inhlonipho yokuba likhefu lelizwe.
Mnambonani, ungaba kuhle nxa uJoshua Nkomo bengamnika inhlonipho efana lokuthi ilanga lapha afa khona laziwe ngokuthi Joshua Nkomo Day, kube likhefu ibe national holiday njenge-Unity Day esiyanisukuba layo. Lokhu zenza ukuthi usincede ukuthi singazi samkhohlwa ngoba ngumuntu owaphila impilo ebuhlungu kakhulu, ehlukuluzwa, ebotshwa. Konke lokhu esenzela thina ukuthi namhlanje sibe abantu abakhululekileyo eZimbabwe.
Unkomo waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe, wangcwatshwa endaweni ebekwamaqhawe esizwe e-National Heroes Acre eHarare. Uhulumende waqhubeka wamnikeza njalo inhlonipho yokuba izakhiwe imigwaqo kanye lezikolo ziphiwe ibizo lakhe. Ngomnyaka ka-2013 uhulumende wabaza isithombe sikankomo phakathi kwedolobho lebulawayo njengendlela yokuqakathekisa umsebenzi awenzayo elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bhebhe.